Soko izika tisenda baku VOA Ndebele.
Lifuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesihlanu mhla siku 18 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa ulandela ukubhubha kwabayisikhombisa 7 kwabantu abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Ele-Zambia selingene kumaviki amathathu okuzila owayengumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo.
So usizo asinike lona luyisifundo kithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini, sisebenzeni ndawonye, sithuthukisane, siphakamisane njalo sikhululane.
Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela udokotela ezalahlekelwa izimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kule ndawo zemukele izipho kunhlanganiso yebulawayo Queens.
Yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhangile isibhedlela sethu obulawayo xa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincede.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Umkhuhlane we-COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwabayisikhombisa 7 kwabanjwa abangamakhulu phose amane 371 igciwane le-coronavirus ngelanga linye. Kumanani awethulwe izolo ntambama ugatsha lwezempilakahle luthi isigaba seMashonaland West njengensukwini yiso esibele nani eliphezulu kwekhulu 125. Inani labahlatshwe ijekiseni ye-COVID-19 lilokhu liphansi kakhulu ngoba kuhlatshwe abayinkulungwane lengxenye 1554 ngelanga linye. Luqala lolu hlelo kwakuhlatshwa abedlula inkulungwane ezilitshumi 10,000 ngelanga linye. Ele Zambia umnumzana Edgar Lungu uthi ilizwe lakhe lizaba phakathi kokuzila okwamaviki amathathu kulandela ukubhubha kwakhe waba ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda. UKaunda ubhubhe esibhedlela izolo lapho abeselatshwa khona umkhuhlane wenyumonia. Ubesele minyaka yokuzalwa efika phose ikhulu 97. Iphephandaba lokule Zambia elelusaka Times libika ukuba uLungu wazise ukuthi phakathi kwamaviki amathathu la amaflag azakwehliswa njalo imidlalo yonke yokuzilibazisa izamiswa. UKaunda wadlala indima ebanzi kumzabalazo wokukhulula ilizwe lakhe wazoba ngumongameli walo wakuqala selithole uzibuse. Wancedisa njalo amazwe amaningi ase-Afrika afana leZimbabwe leSouth Africa ukulwela inkululeko yawo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lolwela amalungelo oluntu umnumzana Mthulisi Hanana.
Silusizi bakithi ngokudlula emhlabeni kukababa uKenneth Kaunda. Noma silusizi sinjalo siyayibongela impilo yakhe. Sinanzelela ukuthi uphilile sibili waphosa wayabamba iminyaka elikhulu. Balutshwane sibili abangayibamba le minyaka 97 years. Noma kunjalo bakithi sidangele imoya ebuhlungu idabukile ikakhulu sikhangeka ukuthi uhamba ngesikhathi sobhubhane okuzenza ukuthi le ndlela yokumpha imphelekezela waba lesifiso ibe ngani ilukhunyanyana sidabukile silahlekelwe njengabantu bezimbabwe silahlekelwe njengabantu besadakhi silahlekelwe njengezalwane zeAfrika umhlaba wonke nje jikelele ulahlekelwe
kukhona yini okungafundwa mhlawumbe ngababusi abakhona kukhawunta ngitsho lozulu nje jikelele ikakhulu abatsha abangababusi bakusasa
kuningi bakithi esikufunda ngempilo kwababukhawunta siyananzelela ukuthi usekele kakhulu waxhasa abalweli benkululeko ekakhulu abeSouth Africa labeZimbabwe ngesikhathi belwisana labancindezela abamhlophe labenketha bethabi emazweni wona la engwaqambayo ubabukhawunta besithi yena iZambia kayikakhululeki nxa abanye abantu abamnyama beZimbabwe labeSouth Africa bengakakhululeki so usizo asinike lona luyisifundo ndoyithi ukuthi nxa singabantu abamnyama kasibambane nini sisebenzeni ndawonye sithuthukisane siphakamisane njalo sikhululane ikakhulu sinanzela khathesi kulabo xenophobia eSouth Africa kumele South Africa ifunde ukuthi kuze ithole inkululeko abayikholisa namhlanje yabuya kungenxa yokuthi kwakulabanye abantu abanjengoba bukhawunda besebenzisana lapho so kasifunde nini kuba bukhawunda ukuthi khona singabantu banye sithandane nini isibe kwazi ukuthi hayi siyasizana lapha yana okwesibili abakhokheli lababusi bethu kumele bavume intando yabantu babukhawunda noma ubusi isikhathi eside kuthe kufika esikhathini sokuthi afike kukhetho adliwe wahlonipha intando kaZulu wahlonipha intando yabantu akazange athuma amasosha chaya abantu akazange acile akazange abulale abantu ukuze avikele isihlalo sakhe sokubusa yikho engutshoyo ukuthi ababusi bakithi ngabame khonapho bayinanzelele ukuthi abalwele ukuthi abantu bakhethe bekhululekile nxa bengakhetha futhi kakuhlonitshwe lokho okukhethwe ngabantu
lo ngumnumzana Mthulisi Hanana olwela amalungelo oluntu ubexoxa le Studio 7 ecingweni eseJohannesburg kwele South Africa. Izisebenzi zesibhedlela sempilo kobulawayo ezigoqela odokotela izalahlekelwa zimpahla kuze kuthe izindlu zokuhlala kulindawo bemukele izipho ezibalisa impuphu, irayisi, amafutha okuphekisa kanye lezigqoko kunhlanganiso yebulawayo Queens. Inkampani ye-OK Zimbabwe layo isanda ukuthatha inyathelo elifanayo ngesikhathi uhulumende esithi indawo le izalungiswa kakutsha. Ukuze sizwe okuningi ngalolu daba usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lonkosikazi bekezela maplanka isiphathamandla salinhlanganiso.
Esikwenzileyo empilo sihambise ukudla okugoqela impuphu, irayisi, icooking oil lokunye nje okuninginingi lempahla zokugqoka ebantwaneni bethu abangodokotela abayihlelwa yingozi eyomlilo empilo. Thina siyinhlanganiso okuthiwa yibulawayo Queens eyabomama kuphela omama abenza imisebenzi yokuthengisa abanye ngabasebenzayo abanye ngabangasebenziyo so inhlanganiso nje egucela umama wonke okubulawayo eyahlangana sabumbana singamabulawayo Queens sisho ukuthi thina sizindlovukazi zakobulawayo yithi omama bakobulawayo impilo xa siyikhangile isibhedlela sethu kobulawayo nxa bevelelwa ibunzima lathi kumele sibe yingxenye yakhonapho ukuthi sincedise ngenxa yengozi leyi eyayivelile ivelela amadokotela esikwazi ukuthi bangabantu bethu njalo balusizo lwethu lwanamhla lakusasa sabona kufanele ukuthi sihlangane njengenhlanganiso yabomama bakobulawayo sikhuphe izimali sikhuphe lezimpahla siyebanceda njalo ekuzweni kwethu sezuthi kulabantwana abancane abathi amathathu. So sizamile ngayo yonke indlela ukuthenga ukudla okuningi okungaba isilinganiso sokuthi impuphu ibe yi 385 kgs and then irice layo yaba yi 119 kgs. Igrocery esiyithengileyo sibili ibe igrocery eningi ukudla okuningi sibili ukuthi ngokubona kwami bazachova sibili maybe izinyanga labo begwanisa ukuthi baphatheke kuhle.
Lwamukelwe njani ulolu
ncedo? Uncedo lolu lwamukele ngendlela emangalisayo ngoba ekuhambeni kwethu siqalise sahamba empilo and empilo laphana ngingathi abaphathi bonke abesibhedlela lokuzigaba ezitshiyeneyo zemisebenzi abagoqela umetroni unyamambi labanye bakhe abakhona phana but abasezigabeni eziphezulu khona phana esibhedlela bajabule kakhulu kakhulu basibonga kakhulu engingathi baze basifakela sibili lo mthandazo omangalisayo ukuthi into esiyenzileyo iyamangalisa singabomama ukuthi siphathisane labo phakathi kobunzima obungaka olubehleleyo.
Inhlanganiso yakho iyake iphathe imisebenzi eminye yokuphathisa kunsukana ezedlule leminyakeni edlule.
Ye, sake saphathisa ekuphatheni kwethu ke besikwenza kuma individuals ebantwini esingathi maybe kule inye imuli esentumbane esasithengela igrocery ukudla every month sibahambisele sibanika imuli leyi yayiyimuli nje ekhanya engugogo ohleziyo labazukulu abalahlekelwa ngabazali babo. So ugogo laye wayengasebenzi abazali babantwana laba bengabazi ukuthi labo baqonda ngaphi banyamalala nje beseSouth Africa Goli. So ugogo wasebona ngabantwana sebefile sabanceda kakhulu izinyanga ezithize ezilandelanayo sihambisa ukudla okugoqela izimpuphu irayisi amachukela amaseba lakho konke nje okunengokwakudingakala.
Lo unkosikazi bekezela amaplanka isiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Queens ubexoxa ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Omunye umama welokithi lenjube untombi kaisendlovu ubikwa wabulala umasihlalisane wakhe uNicholas Mavura obesehlale naye okweminyaka emine. UNdlovu waqamba emanga emapholiseni wathi uMavura wafika endlini esopha igazi elimele kanzima etshaywe ngabantu abangaziwayo wafela ezandleni zakhe. Iphephandaba lobulembo beintanethi elenewzimbabwe.com lithi umdlali wenguqu uMavelas Nakamba odlalela iqembu leAston Villa kwelengilandi uhlangane lomongameli Emerson Mnangagwa izolo esigodlweni seState House. UNakamba ngumdlali wenguqu owesibili ukuhlangana loMnangagwa kusukwana esanda kwedlula kulandela uTino Kadewere odlalela iqembu leFrance laye oke wamvakatshela. Iphephandaba leChronicle lithi uhulumende engagcina evala idolobho lakoBulawayo ngendlela ye-lockdown ngoba abantu baqhubeka besephula imigoqo yokwenqabela igciwane le-coronavirus. Leli phephandaba lilemfanekiso etshengisa abantu benatha bebuthene phandle kwezitolo ezithengisa utshwala. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu linabalaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Okunye ngangikhuluma ngecorona, hayi corona hayi akulanto othiwa yicorona. Corona libizwe nje libekiwe yayikucatsha ngomunwe. I-United Nations ifuna ukuzenzela lokhu ekuthandana abelungu laba ama-China nama-Russia.
Sanibonani, sanibonani basakazi be-Studio 7, njani nisaphila kodwa? Hayi, ikhuluma noThulani wakwandlela oxhumeka eFlabuzi phansi kwenduna e-Osibasa. Ngithi mina bantu bakithi bakomthokazi sicela luke livule ingqondo zenu nivule enamehlo enu ningalali hlukanani nezinto sezizana PF nezi MDC whatever is MDCT whatever is MDC alliance must wake up and sibe singabantu abazimele votelani iqembu lemthokazi Republic Party liyagijima noZanu PF niyagijima noMDC izinto zesishoneni thina sisizwe sikamthokazi sizwe siyimele sodwa ngoba namanje lokho besihlukumeza kanje basihlukumezela khona lokuthi nasi sizwe sikamthokazi sizwe sikamzilika sizwe sikalobhengula kodwa nina nisagijima noMDC naboZanu PF wakwezwa kuphi ukuthi mina wangithatha ngumntwana kamakhelwane uthi ngizohlala emzini wakho mina yimi ufanele ungisize izinto zakho ngizozilungisa kanjani izinto zakho ngoba mina izinkinga zala ekhaya zaziwa ngumnikazi womuzi into leli yenza eligijima naboZanu PF naboMDC nabantu basesishoneni lize wafaka ukuthi livavotelwe amakhansela sithina sihlala la eGoli manje siyasokola la eGoli sihamba sihlangana nezinkinga la eGoli ngendaba zenu nabantu beZanu PF nabantu beMDC anike likhule mani emqondweni mani liwazi ukuhlukanisa into embi lento eright uyabona ngoba lento leli yenza ekho right bese ngiphendula wena ndoda wena mfono uthwena oMDC alliance naboMDC laboZanu PF alisakwazi ukuthi uvotele ini baba noma siwe cup you must use your mind you muse madula blankard uyezwa baba yihlukana nezinto uzitshela ukuthi nawo MDC thina boMDC wathwade baba votela iqembu lemthwazi Republic Party iqembu elikwazi ukuthi yilwele wena ungumasaka manje uyahlupheka ekhaya uyahlupheka manje usi abafoni abamakhelwane bakho noma kuzalo basegoli kodwa nizokhuma into zabo MDC uthona uvotela MDC what is chamisa is useless hlukana nabo MDC hlukana nabo Zanu PF you must use your madula blankard baba
inkunzi emanxeba siyithulela isigqoko isilo sakwankomo nequla layo thina abakomcetshwa sithi nansi enye indaba ezisusize ezisubuhlungu inkulumo mayelana ngesikhathi ma kulwela leli lizwe esiphila kulona kubahuquluzi aphumaphi lamange esiwazwayo ukubana uhlangothi lwezipra lwalungelabo ama war collaborators okuyinto engamanga aphindiwe ngoba besibanyinyane ngaleso sikhathi ithine besibizwa okhinjani sigijigiji malapha nalaphayana sibancedisa obuti ma besuka lapha beya laphayana bebethuma ukubana siyebheka ukubana asikho yini isitha sigijime sibenje ngabafana abazithi hayi masibuzwa sithi hayi dinga imbuzi zakwethu okanti sibheka bona abamhlophe ukubana abekho kuleyo ndawo bese siyabuyisa ibuyisela umbiko ukubana hayi kuleli ya village kuhle akunalutho esikubonile obhuti bese beyaya so kanjani makuthiwa khona lena kwabe chabi khona kwakulabo jibha labo banibani kanjalo nje ababencedisana nabalweni benkululeko thina ke sikhona ngomunye wabafakazi balokho ngoba yebo kade bemifishane ngalesiya sikhathi around abo 10 years kodwa-ke bebesithuma obhuti sigijime nje sibhekabheke ukubana akunalutho olungabaphazamisa bese beyakhontinywa beye kuleyo ndawo kumbe kuleyo village abafuna ukuya kiyo ngokunjalo ayikho le nto abayibalayo so kuyindlela nje yokubona sebefuna ukubana benikane lokho abazakunikana kumbe usizo lolo abazakunikana ukubana abakubo yibona ababencedisa abalweni benkululeko nathi sikhona onenkani kaze kimi siqonda tshela indaba zakhe
sanibonani bathwakazi abahle ninjani maqhawe namaqhawekazi kustudio 7 hawu siyabonga umsebenzi omuhle niwubambileyo lapho sinibiza maqhawe ngoba kufanele vele siyajabula kakhulu nibambe kanjalo ningabuyela emuva nizilethe indaba njengoba zinjalo nalezi ezifihlakeleyo ezingafanelanga zirelize iyazileta siyabonga kakhulu khuthaza abantu bakithi abakomthwakazi ukuthi ababe isibindi njengawo wonke umuntu wasemathebeleleni nje osethe wazi izwi likaMqondisi Moyo wamthokazi waphakama wathi yes yikho besivele sikulindile lo singagidele amashona ingoma zabo sichaya size sithibilike ugide ingoma zesishonene emashona lendi leHarare kuyeko kwakini kwakini umunga wakoncube yenza kwakini ngapha emathebeleleni kwancube hlukane nento zakochamisa hlukane nento zakomnankagwa sinayo uhlobo nabo labantu yenzani into zakini zakudlovu ngapha kini emathebelelendi ye akekho umuntu wakochamisa emathebelelendi noma ungajikeleza yonke ikhona emathebelelendi angeke uze umtholi womuntu wakochamisa hlukanani nokuhlinamathelana nabacindezele basicindezele labantu naye lo umonzora lo bagcwele abantu bakithi esindebeleni abafuni sikhululeke babhizi ngemali bona baagenest imali sithi phumane entweni zokuba genest imali ningene kwezepolitiki ngoba nihlose ukuzokhulula abantu bakomthwakazi emathebelelendi lingene kwezepolitiki ngoba lihlose ukukhulula abantu bakithi hayi ukungene kwezepolitiki ngoba ufuna imali ufuna ukudla yekani istyle yaseni leso nanku umnankagwa uqalile isitori sokuthi ufuna ukuthi wonke umuntu wayesezambia nongalwanga nababephekela abantu bebhalisele ukuhola imali le athi uzoyinikeza abantu ibutsotsi bokufuna amavoti 2023 libe be careful yekani kurojwa ngezwidini ingabantu abadala bahlanya abantu bakithi bathandela intsaro zezano hey umnankagwa nizofanayo hey umnankagwa uye lo wayebulala abantu bakithi ngegugranda hlukanani nento zezano abantu bakithi singakaze siphinde singaze sixabane sodwa ngoba ngiyayibona iyalapho ukuthi sogcina sixabana sodwa yekani ukuba proud ngabantu basemashonaland siyabonga.
Lawo bekungamazwi enu linaba laleli bethu elisithumele nge-WhatsApp angelani lokwenza le-Studio 7. Inombolo zethu +1 202 465 0318. Kwezemelika, uMongameli Joe Biden izolo usayine umthetho ozakwenza ukuthi ilanga lakusasa elokunanza ukukhululwa kwabensundu ebugqilini elithiwa June 10th kumele libe likhefu minyaka yonke. Sokule minyaka eminingi abensundu bezama ukuthi leli langa linanzwe njengekhefu. Kolunye udaba lokhu zivulwa kancane kancane indawo kwele Melika kulandela ukwekethiswa kwemigoqo yokuvimba igciwane le-coronavirus. Sixoxe nesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Jerry Twala Jackson ohlala esigabeni seTexas. Saqala ngokumbuza ukuthi umumo unjani khona ledolobheni leHouston lapho ahlala khona.
Emsakazini nxa sikhangela umumo yendaba yomkhuhlane omngithi igciwane leCovid. Into lokhu seme manzonzo noma indawo ezithile lapha nalapha sezivulavulile kanti njalo baningi abantu asebe bathatha ke ijekiseni enqabela lomkhuhlane phecelezi iCovid vaccination. Ngakho ke into ziyazitshintshatshintsha nje kancane kodwa hayi lokhu kusavalile indawo eziningi.
Belokhu ubegqoka yini amamask abantu njengoba sisizwa kuthiwa ezinye indawo sezivuliwe njalo abantu sebevunyelwa ukungena bengela amamask?
Nxa sihamba phandle lapha sinezi lutha abantu abaningi belokhu besayigqoka sibili imask. Kukanti indawo eziningi ngathi ezifana lamavinkili kuthi izitimela lamabhasi athwala abantu nje uZulu alokho esawu aqakathekisa umthetho wokuthi abantu kabafake izifonyo phecelezi amamask ngaso sonke isikhathi ngoba bathi umkhuhlane usasekhona kawuphelanga tu ngakho nxa ulapho uhlangana khona loZulu nje lokhu bekubalulekisa ukuthi ke umuntu kafake isifonyo.
Umkhakha wegciwane omutsha lo esizwa kuthiwa iDelta ikubizo lawo kuthiwa ungani lobukhali selike lezwa ngawo yini khona ngapho?
Leli gciwane ke abalibiza ngeDelta obukanye ekuqaleni iqaleli bizwa ngokuthi Indian variant valitshintshakela kuDelta lapha besingakezwa lutho ngalo besingakezwa imbiko engabe ethi yona lingabe selifikile lapha lokhu silizwela kwamanye amazwe anjengakwele South Africa lakhona ngale lapha elasuka khona kwelendiya.
Lo-ke ngumnumzana Jerry Twala Jackson isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le Houston esigabeni se Texas.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkonzo.
Asambeni madoda siyovota.
Namuhla kuhlelo lwethu olendaba zokhetho sixoxa lengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana George Mkhwananzi. Sihlaziya umumo okhona elizweni lokuthi ukhetho luka 2023 ulubona lungahamba njani ikakhulu esigabeni seMatabeleland.
Ngesimo ibandla leMDC elikusho alinawo amandla ukuthi lingalwisana lezano, liphelile du, akukho elingakwenza ukuthi limelane lilwisane noma linqobe ibandla lezano. Kodwa ke akutsho lokho ukuthi ngeke kube khona elinye ibandla elingasuka liphume ngaphansi kwengwane yeMDC from A to Z, lizimele eceleni bese liqala ukuthi kube yilolo elithobelana lezano. Kungenzeka libuye kulibe khona ibandla elinjalo lilwisane lezano linqobe, kusiya ngokuthi abakhokheli balo ngobani. Ngileqiniso mina ukuthi uma laba abantu kade belandela uChamisa asebechitha-chithwe imithanithani yokwenza kukaMnangagwa ethenga abantu be-MDC abafake amakhwapheni akhe bengakutholela icebo lokuthi balwisane lakho. NgokwaseZimbabwe, ngokwepolitiki yaseZimbabwe, umbangazi waseZimbabwe, bangaba khona abantu abangamlandela anqotshwe uMnangagwa ngumuntu ongenamandla, umuntu ongela popular support, umuntu ophila nje ngokusebenzisa ukuganga lezi ndlela nje ezingcolileyo zokulwisana labantu abaphikisana naye.
So kuke kwakhulunywa lapha ngebandla lezaphu, abanye bebona ungani lingaba lamathuba angcono kukhetho olulandelayo. Wena ubona njani amathuba leli bandla?
Ibandla lezaphu okwalo sekwaphela waphela ngaphansi kobukhokheli bukaJoshua Nkomo. Akukho okunye okuhle okudlula lokhu okwake kwehlela izaphu okungenzeka manje okungadlula lapho izaphu yafika khona ngaphansi kobuholi bukaJoshua Nkomo. Konke lokhu esikubonayo ngamandlwane akungeke kuphinde kwenzeke ukuthi ibandla lezaphu lithole any support eMathebeleni noma kuphi ngabantu nje abalokhu mhlawumbe besa phethwe yikufisa wakukhona kudala kodwa ngeke uphinde kwakhe ke kube khona if ngaphansi kobukhokhelo obunjengo bukaDumiso Dabengwa obesaziwa eyisahoho esikhulu kakhulu kumbali yezaphu, izaphu ingakwazanga ukuvuka ithole idobhadube nje okuthile. Kuyini osokungayenza ivuke manje ebantwini abangaziwa muntu abangaxhumananga lembali yokulwelwa kwelizwe ngoba yikho lapho izaphu eyaziwa ngakho. Lokho kunye asigcineni imbali yezaphu njengabantu begcina amathambo abo esemkhulu, akulondoloze kahle, sihloniphe, singafuni ukuthi sivuse emangcwabeni sithi isilwele izimbi zanamhlanje. Kwaphela okwayo ngeke kuphinde futhi kube khona.
Abakhona njalo abathi ngokwenzakalayo elizweni kakhulu esigabeni seMatabeleland singabona lebandla leMthwakazi Republic Party lalo lidobhadobha amasithi lapha lalaphaya. Ungakubona kusenzakala yini khona?
Kusiya ngokuthi ukhankaso labo balomisa kangakanani, njalo kusiya ngokuthi imali bayayithola na yokukhankasa. Umhlaba uvundile kwelaseMandebeleni, abantu baseMandebeleni bahlukunyezwe kakhulu izano, bathathela into yabo yonke, baphucwa konke ukubenza babe ngabantu, basenanhlelo hlonipho abayiphiwayo, basele nje beze. Yikho ke iMRP uma ingakwazi ukuthi ingene idikitele isebenze zonke lezi zikhalo lezidingo zabantu beMatabeleland, ithole le mali yane le ukuthi ikhankase, ingaba nakho ukuthi dobhadobhe lapha lalapha. Mhlawumbe umbuzo sokungaba yikuthi uma isithe yaluphiwa lolo sekelo izokwenzani ngalo ukuze ilwisane nalezi zinto ethi sezenziwe izano, ngoba osekwenziwe izano lombuso wezano kusukela nje ngo-1980 eMathabeleland ngubi kakhulu kuhlasimulisa umzimba abangaboniyo bangacaba ukuthi yonke into ihamba kahle izwe laseMathabeleland lithathiwe lithunjiwe uma ngakubekaleyo ndlela ikho-ke i-MRP ilawo amathuba okuthi uma ize kahle yawuthiya kahle umjibila wayo ibambe.
Lo-ke ngumnumzana George Mkhwananzi, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, besixoxa laye kuhlandla lokucina lengxoxo zethu ngamalungiselelo okhetho luka-2023. Singakagqibi uhlelo lwanamhlanje, ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 elizweni liqhubeka liqansa kulandela ukubhubha kwaba yisikhombisa 7 ngelanga linye. EleZambia selingene kumaviki amathathu okuzila kulandela ukubhubha kwaye ngumongameli walelo lizwe umnumzana Kenneth Kaunda obhubhe izolo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voaindebele.com.